sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 9 Mpandula 2021 ku Pretoria Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Owezitimela lokhu uhulumende azamuthi akwenze. Shua kuthiwa yi-non-starter. Akusoze kusebenze ngoba isitimela sehlisele main station. Lapho endihlala khona siyagada isitimela. Kuyafanani kuyi-2 kilometers. Kanti manje kuzanisiza ngani ukuthi ngiyogada leso sitimela. Ngifike sikhathi bani emsebenzini.
UZulu wakobulawayo ukuthi imizamo kahulumende yokulungisisa udubo lokusilela kwezimota ezithwala abantu iyancimeka, kodwa ethi ukhathazwa ngumango kumele awuhambe elanda ukugada izitimela lezo. Abantu beZimbabwe bakhanya sebebuyela kancane kancane ezikhathini zokusebenza ezaphambilini kokuqhamuka kwe-COVID-19 nakenye. Iningi livumelana luphenyo lwabe-Afrobarometer oluveza ukubana abantu beZimbabwe abafuni inkokheli yomdabu ingene kwezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abantu abazinkulungwane ezedlula amashumi amathathu, 31,422, bahlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 ele vaccine ngokutshona kwelanga layizolo. Lokhu kutsho ukubana sebephose bafike izigidi ezintathu, 2.8 million, asebehlatshwe leli jekiseni okwakuqala. Kuthi abazinkulungwane phose ezingamashumi amathathu njalo, 27,711, abahlatshwe ijekiseni lesibili, bengezele linani lisiya kwabaphose bafike izigidi ezimbili, 1.8 million. UZulu wakobulawayo uthi imizamo kahulumende yokulungisisa udubo lokusilela kwezimota ezithwala abantu iyancomeka, kodwa ethi ukhathazwa ngumango okumele awuhambe elanda ukugada izitimela ezasungula umsebenzi wokuthwala abantu zincedisana labamabhasi aweZupco. Abantu bakhala njalo ngokuba khatshana kwendawo lapho abehlela khona lezi zitimela sebephindela emakhaya bevela emsebenzini. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkampani kaloliwe eNational Railways of Zimbabwe, NRZ, isimanyane leyamabhasi eZimbabwe United Passenger Company, iZupco, ukuba iphathise uZulu ngendlela zokuhamba ngemva kokuba uZulu ekhanye ehlupheka kakhulu ngokusilela kwamabhasi. Umhlali wakobulawayo, uMnumzana Mthokozisi Msipha, uthi lanxa uhulumende esenza yonke imizamo ngokwengezelela indlela zokuhambisa, udubo lukhona.
Hayi, isitimela eziningi vele zangkhona zifile ngoba vele nxa kungela isitimela esitsha khathesi lesikhathi esiyazihla zingakhona. Amboni ukuthi isitimela singaba lesitimela esingase esingayenzisa ukuthi abantu bathove ngesitimela for i-1 month sibila. I don't think ukuthi isitimela singafika endaweni enjengaleyo. So hayi, i-transport for kusitimela hahla beseceleni ngoba kunini umele uvuke esikhathi bani usiye esitimeleni ukuthi uzebambe isikhathi uyehlikela ngapho nusebenzela ku-30. So umele ehlikele flyover emzilika engubenja uzebamba ku-30. So anto yabona ukuthi i-transport yesitimela vele yona kwesinye isikhathi iyabibhataleka, but ukuthi uyekufikisa lapho umele uyekhona ngesikhathi hhayi akuhambelani.
Unkosikazi Nomsa Hadebe, isakhamuzi sakobulawayo, uthi kathembi ukuba izitimela ezikhona zingenelisa ukuthwala abantu okwesikhathi eside ngoba sezigugile.
Ilizwe lethu leZimbabwe leli selisinika uZupco train ibe yisimanga kithi ukuthi isitimela sesingatshintsha sibe nguZupco njalo. Asazi esikufunayo i-transport, but okusalayo ukuthi i-transportation leyi isitshiya khatshana okuthi khathesi abantu abasebenzi bakulockdown bamisiwe abanye. Izigebe bakithi singagebenga Njalo ayisoli government, i-government isincedile sibe nokwengezelela. Kodwa i-service kwesinskathi uthi uyasigadi isitimela. Uthi ufika maybe empopo ma station isitimela sesifile when e-country park. Uyafika isikhathi bani 12 o'clock ebusuku kumbe ngo 1 ebusuku. Umbucini usilala esitimeleni. So azazi kuhle yebo kodwa ha.
Unkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association uthi izitimela zidalelwe imango emide.
Xa sikhangela nelo hlupho lwe-transport koBulawayo, owezitimela lokhu uhulumende azamuthi akwenze, shuwa kuthiwa yi-non-starter, kuthiwa yinto engeke isebenze. Akusoze kusebenze ngoba isitimela sehlisele e-main station. Lapho endihlala khona ngisiyagada isitimela. Kuyafanani kuyi 2 kilometers. Kanti manje kuzansiza ngani ukuthi ngiyogada leso sitimela. Ngifike esikhathi bani emsebenzini. Ngiyafika sengiginqe ngangcola. Sitimela zikhangelelwe ukuya khatshana endaweni ezikhatshana ukuthi ngeHarare, ngeFollows, ngeMtare. Hayi khona koBulawayo umuntu emsebenzini.
Isakhamuzi sakoBulawayo eCountry Park unkosikazi Senzeni Mthupha uthi kaluboni uncedo lwezitimela.
Ekhawuthi phakathi thina sebesihamba maybe o 1 hour kulanda isitimela abe bayengezelela amabhasi ikhawuthi phakathi khona bokuyo elozulu omningi lokho kwesitimela singasoze sihambe eTarens izohamba esiporweni.
Umongameli Emerson Mnangagwa lamhla wethule umbiko othi uhulumende wengezelele amabhasi kaZupco ngangamathumi amahlanu i-50. EHarare isitimela sesiqalile ukuthwala abantu besuka lokuya emalokitshini aduzane lesiporo. Umqondisi weZupco umnumzana Evaristo Madanga wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa utshele iStudio 7 ecingweni ukuba akukafakwa ilanga isitimela esiyaqala ukuhamba koBulawayo kodwa uthembise ukuba kuseduze njalo bakhangelele ukuqala ngesiya eCountry Park kanye lesiya emganwini. Okutsho ukuba abantu abahlala ngokuya emalokitshini lawa bazasizakala ekuhambeni. UMadanga ukhuthaze uZulu ukuba amukele imizamo kahulumende yokuletha indlela entsha yokuhamba njalo uthe inhlawulo eyokugada isitimela iyafana leyokugada ibhasi lamakhombi kaZupco. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
UZulu weZimbabwe usebuyela ezikhathini zokusebenza kusukisela ngo-8 ekuseni iqeda ngo-5 emini yantambama ngemva kokuyekethiswa kwezikhonjiso ze-COVID-19 lockdown ngumongameli Emerson Mnangagwa ngolesibili eyikhipha ku-level 4 isiya ku-level 2. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Phansi kuka-level 4 COVID-19 lockdown, amabhizimisi eZimbabwe abesevalwa ngehola lesithathu 3:30 emini ngesikhathi ilizwe lizama ukumelana lobhubhane, kodwa okwamanje asevala ngehola lesikhombisa 7 PM ntambama. Indawo ezifana nezokudlela, izitolo ezithengisa ukudla lokunye okusetshenziswa nguZulu nsuku zonke ezama-supermarket lezinye seziqalile ukulandela iziqondiso ezintsha lezi. Iningi lisithi lokhu kuzanceda kakhulu. Isiqondiso sokwalela abantu ukuhamba-hamba ngezikhathi ezithile esecurfew laso siyekethisiwe sebevunyelwa ukuhamba phakathi kwehola lesihlanu nengxenye ekuseni ngo-5:30 becina ngehola lethumi 10 PM. Amankampani amaningi amancane lamakhulu athi lokhu kuwasiza kakhulu ukuba athole inzuzo ngoba iningi lawo kade esevele singethelelisi ukuthola imali yokubhadalela indleko zokusebenza lokuholisa izisebenzi phakathi kwesikhathi abakade besinikiwe. Umholi wenhlanganiso yaba kumabhizimusi ezitolo e-Confederation of Zimbabwe Retailers umnumzana Danford Mtashu uthe leli nyathelo likahulumende lizabanceda kakhulu.
The Confederation of Zimbabwe Retailers wishes to thank His Excellency the President Dr. E.D. Mnangagwa for extending trading hours and also bringing down the COVID-19 lockdown level 4 to level 2. This will allow more economic activity to take place both in the formal and informal economy.
Sibonga kakhulu uMongameli ngokwengezelela inani lamahola emsebenzi ngesikhathi lizwe lizama ukulwisana lobhubhane lwe-COVID-19. Loba nje sekulamahola amaningi okusebenza, sikhuthaza abantu ukuba balandele iziqiniso ze-COVID-19.
Umtasho uthi uqakathekile ukuba abantu bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ukuze bavikeleke kubhubhane lolu, njalo amabhizimusi lempilo zabo zibuyele esimeni sakudala. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, uthe sekumele amankampani avikele izisebenzi ngesikhathi lesi.
Okuqakathekileyo kakhulu kumbe kunhlanganiso yezisebenzi ukuthi ama-measures wonke nje angabathathwa nguhulumende ukuvikela lo mkhuhlane. Kuqakathekile ukuthi kukhangeleke impilo yezisebenzi kumbe singathi i-health yalaba abasebenzayo. I-concern yethu kakhulu, siyananzelela ukuthi nxa uhulumende ethatha ke ama-measures athize abasakhangeli ukuthi aza affecta izisebenzi okungakanani.
Kubuye sithi ngabe uhulumende wangenela endabeni zokuba izisebenzi zithole iholo elingcono ngoba i-lockdown isiphazamise impilo zabaningi.
Sesibone izisebenzi zilahlekelwa liholo, abaningi njalo belahlekelwa imisebenzi, abanye njalo bengene engozini zokubamba umkhuhlane lowo ngokuthi nxa bedingakala ukuthi bebe semsebenzini abanikwa ukweneleyo.
Umnumzana Peter Chirema ophila ngokuthengisa eHarare kule nyathelo lokwengezelelwa kwesikhathi sokusebenzela imuli yakhe.
Ye, kuyinto eqakathekileyo kakhulu ukuthi sibone indawo ezinjengama-bottle store, le-transport, amabhasi lokunye kokubuyela emgwaqweni ngoba kuyabe kuyenelisa ukuthi laba bathi bengasebenzayo bekwanisa ukuthola imbijana leyo abasebekwanisa ukuyithola njengoba bebehlezi isikhathi sonke lesi. Kuthi ngabe kuyayenza abakwanisa ukulungisa indaba ye-transport le. Ngoba emgwaqweni kuyadula lapha ukutravela. Sicela ukuthi bayabonisane njengohulumende ezukhu.
Loba nje uZulu esephindela kancane kancane emsebenzini, iningi likhala ngodubo lokuselakala kwezimota zokuhambisa, likhuthaza uhulumende ukuthi kumele avumele ukuthi izimota ezazikula umsebenzi ezazisebenza phambilini kokuqhamuka kobhubhane ziphindele emgwaqweni zingekho phansi kukazubukho. Ngakwelakhe icele uhulumende usethethe inyathelo lokuvuselela ukuhamba kwezitimela ezizanceda abantu abaya emsebenzini emizameni yokuceda udubo lokusilela kwezokuhambisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Isizalwane seZimbabwe esesiphindela kwelebhilithane lomdeni waso unkosikazi Faith Ben Malinga Nkosi uthi ihotela lapho abahlolwa khona isimo sabo se-COVID-19 lomdeni wakhe e-quarantine ayihlanzekanga ukubangele ukubana omunye wabantu bakhe agule ngenxa yokudla okonakeleyo. Isiphathamandla saleyo hotela azilethanga ngegama sitshele iStudio 7 ukuthi ithumele imibuzo ngencwadi yebulenjini e-email ukuze sizwe eyabo ingcazelo ngalolu daba. Incwadi le ibilokhe ingakaphendulwa lapho sesisiya emoyeni. Kodwa unkosikazi Nkosi usichasisela okuningi ngalolu daba.
Hambe nje kusho sibi, azange sibe lohlupho ukuhamba, although nje kusiba lama challenges analawana ama-COVID test ofanele waye before nihamba, but what can you say? Isikulele izinto kuphenduka, uhlupho esibe nalo kakhulu ukuthola i-quarantine hotel ACTM number. Yongkubuye ku-allocate that hotel because awukwanisi ukungena endizeni ungalayo i-passenger allocator form. So for you to get that form, yokuthi ube ne-CTM number. I-CTM number ukuthi abantu be-quarantine manesi-quarantine bakunike. Hayi mistake. Bachecka in isigijima sokuphele 3 hours, 2 hours looking at i-CTM number.
Kungabe kuyikhaba kwenza kumuntu wonke kulelo lizwe, kumbe kungabe kulobandlululo na?
Ngicabanga ukuthi mina ngokubona mali-sekhani airport. Iyalindwa yibhasi vele ezahambela ijiye emahoteleni nxa seliqeda ukudlula ku-immigration. So lapha into eyenzakalayo liyabe libaningi lisiya phayilo lonke elihamba lisiya ku-quarantine. Baqala kuhamba kuthiwa amamhlophe bahamba bethiwa kuthi babethi nangokwami ngisenguthatha ukuthi babethiwa endaweni ezi-right. Sasala thina sesingabantu abamnyama esangena kuyena leyo hotela esikuyo.
Uthe umumo okule hotela awulingani le mali eliyibhadalile, ungasichazisela ukuthi
kunjani? akulingani akufanana kusuku ngisho la kancane. Reason nicho njalo. Uma ubhadale i-2200 something uyi one like thina singu four, ibhili yethu ibe yi-3300 which is an understand kanjani. So singu four yi-3325 you'll be expecting ukuthi uthole ukudla okwi-good standard. I-quarantine is fine but it's not a prison. But ukudla okubuyayo yi-rice yama like it's an Indian menu but not in a good standard. Yi-rice owomileyo nalasuku okubolileyo yile evidence of ukudla okubolileyo ekade sikuphiwa amalanga azafika six umntwana waze wahamba wayedevela ehuda kakhulu ngokudla kwabo okubolileyo. Ithese ngiyenze ividiyo yahamba viral. Umanager omkhulukhulu emanager wehotel wangilanda. Wanginyenga waze zaphiwa ama-ice cream, zaphiwa yonke into ongayicabanga ekade singathiwa from sifika. Wasitshela ukuthi thina singaba-odi ukuze ku-odwa ngabaningi, thina seleza besifonela everyday besinike kwethu ukudla okuhlukile. So lapha ukudla okuhlukile abanye-ke abantwana abangakwanisi ukukhulu bathisho ukuthi bona-ke bayafa ngokudla okubolileyo. Thina mina ngoba sengibange umsindo sokufanele ukuthi ngibe ngiphiwa i-treatment. Mina angifuneli mina i-treatment ebesa standard. Ngifunela i-community yethu yonke kungabi khona umuntu ofa ethule lapha khona ethi ngoba uyesaba ukukhuluma. Silamalungelo sonke nini.
Sikhuluma nje umomo usunjani kathesi. Ubona ingani abanye labo bengazuza isiphatho esingcono kumbe kunzima ukuthi ubone ukuthi abanye bona baphathwa njani.
Kunzima ukuthi ubone ukuthi abanye baphathwa njani ngoba livalelwe awuphumi phandle. I-security bahleli corner to corner phandle and namuhla ngikhuluma ngosuku lwanamuhla bengifonela umanager esikwathi sifuna ukudlala. Ngithe manje sithi mina ngicela ngisophe ukusinikeza ukudla kokufaka amasethe ngathi ngifake ngebhakeni. Or ethithini abanye abantu abakhompleni ukudla singasijayele abantu beBangladesh igama engilithole kumanager namhlanje. Nabanye abantu abathule abangakhompleniyo. So lina zalinika i-standard. So khona kuhamba kungenza ngibone ukuthi abanye abantu beyadala iy'ntozi lapha abakwanisi ukukhuluma bakhathalele ukuthi abhadale amatulizawanalawa amaningi adle khona ukuzinto okubolileyo aphumaa.
Lo ngunkosikazi Faith Ben Malinga Nkosi, isizalwane seZimbabwe esesihlala eBhilithani. Ubexoxa lapho loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona ngale kweleBhilithani. Abantu abaningi bavumelana lophenyo olusanda kwenziwa yinhlanganiso ye-Afrobarometer oluveza ukubana isilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa lambili ekhulwini 72% zabantu beZimbabwe abafuni inkokeli yomdabu ingene kwezombusazwe. UZulu uthi inkokeli yomdabu iyahlonitshwa kwezamasiko, ngakho-ke uthi awumelanga isekele amabandla ezombusazwe. Njalo isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukubana akumelanga iphatheke kwezombusazwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lodokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli weMDC Alliance, lo mnumzana Sikhumbuzo Mlalazi olandela izombusazwe. USibanda nguye osungula lingxoxo.
UZulu weZimbabwe ucela ukuthi izinduna zethu lezinkosi zethu ziphatheke kuphela edabeni lokugcina ubuntu bethu. Kusenziwa izinto ngendlela elohlonzi engeke icatshangelwe ukuthi mhlawumbe igijimisa indaba zomunye umuntu, kodwa igijimisa indaba zomphakathi ngalolo hlobo. Bangomagistrate phela abantu laba esikhathini esiningi bayathonisisa amacala benza lokhu nalokhu, but nxa sebephatheka kwezombangazwe lanxa sebetholisisa izindaba bekhangela umhlaba abantu baza kuthola kunzima ukuthi bakhole ukuthi umuntu owenze akwenzayo ngendlela engela kukhethana.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke baba uMlalazi, uyibona njani indaba leyi amafutshane baba?
Ya, ngiyabonga bamthemba. Wambono nje mase sikhuluma nenkokheli zabantu, inkokheli zosiko lezi, thina abantu bamnyama ngibona ngani siqine khonapho. Mase kuhlanganiswa ngendaba efana nokuthi kumele bengaphatheki ku-politics. Afrobarometer leyo mabeyibana ngizwisisi khonapho, ngoba umuntu uma eyinkokheli ekhokhela abantu kufuneka abe involved kuwo konke kukhona. But mina ngibona ngani ichayisa entweni eyodwa ukuthi uma uyinkokheli ikakhulu amakhosi yethu, kumele the government of the day, ma ukuthi angazi ukuthi iyabisebenza kanjani yo government of the day, but ngibona ngani kumele besebenze ne-government of the day. Mana mtangi kuti kubusa numa izan PF. Kumele basebenze anda umthetho welizwe ambanga makhosi bangeke phela be oppose umbuso ukho okhona. Makufika njalo mhlambe namhlanje kubuseyo ni MDC nabo kumele be expect ukuthi basebenze nezinduna zabantu. Ngoba abantu laba kakhulu especially politics eAfrica ngibona ngani ibhale kwezinye indawo ibhale ngabanye abantu ibhale ngamanye ama races ibhale kwamanye abantu be kuna ma interest akhona ayangindezela abantu bamnyama. Kodwa nokubona kwami ngibona ngani amakhosi yibo abantu kumele kunesisindo sathu abantu bamnyama njengabantu beAfrica nje kumele amakhosi siyahloniphe. Ne noma umuntu oyipolitical leader noma upresident umongameli elizwe mayifike esigabeni nje kunonduna khona. Kumelazi ukuthi ufike kumnikazi wendawo. Yibo abantu ababaluleke kakhulu abantu. Abantu esingabavoteliyo labo ngabantu okumele thina sibahlonipha. Noma kungene iphi inkokheli noma amainterest akho kuliphi ibandla thina kumele sikhokhelwe izinduna zethu.
Ye, siyamuzwa lapha-ke lapho khona ubaba umlalazi baba uSibanda. So uthi lapha kuthiwe ukuthi phela inkokheli yomdabu layo iphakathi vele kwezombangazwe nxa sikhangela kathesi njalo nxa sikhangela sijula sibili inhlalo yabantu. So ngeke wabakhipha baphosele eceleni ukuthi hhayi akumelanga babe khona. Njalo kumele basebenzele uhulumende okhona khonapho ngaleso sikhathi. Akumphendule ngamafutshane sibili khonapho.
Yube angazi ukuthi umfo wethu uthini ukhanye ngani kunzima mhlawumbe kuyabe bekhona ukuthi siqeqeshe indaba leyi ngendaba eziphezu ngoba mbonani indlela akubeka ngayo yindlela etshengisa ukuthi yena akakayicubunguli kahle le ndaba njalo akazabona ukuthi kulomahluko phakathi kwezano PF lohulumende. I think munani khonapho yikho siloduko khona olukhulu kakhulu. Laba bantu kufanele babe lamandla Dube okuthi nxa uhulumende phambanisa bamtshele uhulumende ukuthi hey wena muntu hey lina abantu abakuhulumende selilahleka kuhanjwa ngalolu hlobo hatshi ngale ndlela elihamba ngayo. Ngingathi lina basebenza ngaphansi kukahulumende ikwehlile kukwazi ukuthi zona vele zembangazwe zinjani.
Baba umlalazi umphendulo khonapho uyamuzithi utheni ubaba uSibanda?
Ya ngiyamuzwa umhlonisa uSibanda kodwa-ke into zindila zikhulumayo. Mina engikhuluma ngayo ngikhuluma ngohulumende angikhulumi ngebandla lepolitics. Ngithi mina induna mina ngihlala khonapho eplam. Induna yami ubaba uMasenda ngithanda ukuthi ngiyichaze kahle ukuthi mase ngimbona sigqoke iregalia ye-MDC noma iregalia ye-ZANU-PF ngiyabe sengimlahleka. Mina ngikhulumela ukuthi ma kuyi-government noma iyiyona le kababa uSibanda ma isingena embusweni ngiyabe ngazi ukuthi ma iza la eplam kuthiwa kune-government kumele kuhambelane amakhosi ethu ne-government kungabi ne-friction. Into esiyithoyo ngoba ungananzelela khona manje siya ku-election. The confusion is vela kuma-political parties. It's not coming from induna zimeze sikhuluma ngazo. Induna i-expecta...
Hayi-ke, Dube, kutho ukuthi...
What?
Yeah. Thina besikhuluma nge-Afrobarometer ebingakhulumi ngohulumende. Yibe ikhuluma ngani?
What yaqedisa?
Yikho sesihlukane
khona. Yeah, what yaqedisa? Uqedisa mlalazi. Yeah.
Ngithi mina ipolitics engikhuluma ngayo, ipolitics esebenza. The day nasikhuluma namhlanje. Into eyiyo esimele thina singabantu engivumelana ne-Afrobarometer ukuthi induna zethu zingabotholakali sezigqoke ama-regalia e-political party. That's what I'm saying. Ngithi mina induna zethu mina mazila induna ifana nomongameli. Ma umongameli uba buchamisa ma ungathiwa namhlanje umongameli wezimbabwe akabi umongameli wephasi ike siba yimongameli elizwe okwamanje umongameli wephasi. So ubaba uMnangagwa naye ma emela esiya ezanupf headquarters umela ibandla lakhe but ma seyi-president welizwe ma ifika la eplamti kunenkokheli zamakhosi yizo ezikhokhela la sihlala khona thina abantu bamnyama. So thina sichaza khonoko ukuthi i-Afrobarometer ilahlekanga ma ithi amakhosi ethu engadonswa ngamakhala ngama-political parties.
Lapho lizwe uMnumzana Sikhumbuzo Mlalazi olandela ezombusazwe elo dokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance bexoxa loGibbs Dube we-Studio 7. ngomgqibelo elemelika lizabe linanza ilanga lesehlakalo sokuhlaselwa ngamalicwatsha sikampandula 11 ngomnyaka ka-2001 esibizwa ngokuthi yi-9/11. Amalicwatsha awe-Al-Qaeda awuyisa indizamtshina ezimbalwa zabhidliza izakhiwo ezilohlonzi ezigoqela i-World Trade Center esedolobheni le-New York, isigodlo sebutho esePentagon lakwezinye indawo. Kusika sika-9/11 kwabulawa abantu abangabazinkulungwane ezintathu, 3,000 elizweni lonke. Owayengumongameli ngaleso sikhathi uMnumzana George Bush wathi abantu abenze lokhu ngababedlelana lele-Iraq lele-Afghanistan lapho owakubusa abesi-Taliban. UBush wahle wasungula impi emazweni lawo mabili. Kwathi ngokungena kukaMnumzana Barack Obama embusweni, wenelisa ukuzinyela owayengumkhokheli wamalucatsha awe-Al-Qaeda uBin Laden wamthola kwele Pakistan lapho abulawa khona libutho leMelika. Namhlanje umsakazo we-Studio 7 usungula indaba eziphathelane lalolu suku luka-9/11. Sizalethulela okwehlukeneyo kuze kuyefika umgqibelo. Namhlanje uGibbs Dube uxoxa loMnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe osehlala eDallas, Texas khonapha eMelika.
USeptemba 11, 2001 wayengumnyaka olapho indizamtshina ezazidrayiva ngamajaha la ayengathi alwisana le-America ababizwa ngokuthi ngama-terrorist abathatha indiza bayisebenzisa njengohlamvu okungazange kubonakale ngaphambili ukuthi umuntu uyathatha ifremachina ayisebenzise njengohlamvu ngoba iba lohlamvu olukhulu sibili kakhulu ngoba nxa idubuka laphana iduka le-petrol yane phakathi kwayo lokuba yiyo kwayo idubuka akubonakala izinto ezinkulu kakhulu. Amajahala ayezinikele wona ukufa loko kuthiwa ngama-suicide bombers. Ngiyakhumbula ukuthi ngaleso sikhathi mina ngangisuke lapha phakathi kwenyanga ka-August ngibuyela eZimbabwe ngisiya khona ngale khaya. Kwasala lokhu kusenzakala ngo-9/11 mina ngingakaphenduki ukuthi ngize lapha eMelika njalo.
Baba Mthombeni, singathi iSeptemba 11 le yaguqulani ebantwini beMelika njalo labanye abantu emhlabeni wonke jikelele.
Ukwenzakala kwakho lokho esingathi impact yakho kwakuzwakala ngathi la ukhonapho lapho kwenzakale khonapho wena ukhona le eZimbabwe ikakhulu thina esasisuka lapho uzama ukucabanga ukuthi usuke lapha kade ulapha usemsebenzini usithini kuzathini usuzathini uzawanelisa yini ukuphenduka uphinde futhi ungenela ngoba umhlaba wonke wahle wahlokoma khonapho. Umhlaba wonke wahle wahlokoma khonapho. Kwahle kwazwakala ukuthi sekulempi sokuqalela impi iyazwakala sibili yona le impi ephele kuyona le viki ephelileyo ye-Afghanistan iyayiqalisa ngasona leso sikhathi esika-2021 kuzama ukuthi kulandelelwe labo abalungise ukutshaya i-Twin Towers izitezi zangkhona leziyane zinde eze-New York abafaka ama-fremachina betshaya khona lapha. I-impact yakhona yezwakala umhlaba wonke wezwakala sibili ngoba thina ezaziseZimbabwe i-TV yayivula kanye emini yantambama ubusu siyakhona uyekhangela ukhangela intuthu leziyana ukhangele ukwenzakala laphana okwakusenzakala okungama-extracts e-CNN.
Mnumzana Raphael Mthombeni udabuka eZimbabwe lapho-ke limuzwe ixoxa loGibbs Dube we-Studio 7 eseDallas, Texas khonapha eMelika. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voanjebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.